Msakazi Chris, kuningi sikubonileyo lapha nxa kuthethwa icala lokubulawa kukamnumzana uGeorge Floyd, ebulawa ngumnumzana uDerek Chauvin. Engikubona kakhulu lapha yikuthi ubandlululo lolu esibandlulana khona ngesikhumba ukuthi lo muntu omnyama lo ngumngisi luyavikelwa, lukhona sibili, njalo bayazamazo zonke indlela ukuthi lanxa kubonakala sobala ukuthi hayi umuntu lo wenze leli cala kumbe uphathe omunye kabi, kubonakala ukuthi uyamzonda ngokuthi ibala lakhe linjani. Kuyazicacela laphana ukuthi hayi inzondo bazama ikhona, njalo bazama ukuyifihla, bazama ukuza lezinye izizathu ezokuthi kungabe kuyini okwaba yintelela yesenzakalo esibe kangaka esaze sathatha impilo yomunye. Ngibona ngathi futhi laba bamlwela amagqwetha kaba alwela uDerek Chauvin abazama ukumvikela laphana, ngokubona kwami i-information ekhona kumbe ngathi nje osokuveziwe ngokufa kwakhe laphana, kunzima ukuthi ulwela umuntu vike ukuthi ngabe uChauvin nguye wabulala umnumzana uFloyd.
Kodwa bona abamele umnumzana Chauvin bethule ubufakazi bokuthi umnumzana Floyd wayevele engaphilanga kahle njalo ethethe izidakamizwa. Ubona ngani kusebenzile yini indlela abazame ukuthi bavikele ngaye uChauvin abameli bakhe?
Indaba yokuthi umnumzana Floyd wayelezidakamizwa emzimbeni ikho mhlawumbe ongabe wathatha umphefumulo wakho, lokho kangikuboni ukuthi liqiniso, njalo akusonitelela yokufa kwakhe. Singakhuluma iqiniso, abantu sonke sinje siyaphila, kikhona imikhuhlane esilayo, zikhona izimo esilazo ezimbe emzimbeni ezingathi ngesilungu ngathi phecelezi they threaten just our general health. Ngakho ngeke ngithi umuntu nxa esechayiwe imota wasuka wadlula emhlabeni bese ngithi hayi ubevele le cancer, mhlawumbe uyila i-cancer ke ithelela ukuthi ahambe laphana. Hayi, laphana ngibona ngathi behlulekile sibili.